Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesibili mhla ka 6 Mbimbitho 2018 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Into engakeleyo ifanele ngamapolitics zentandane. Basebenzi kutiwe bafanele mina ilandi nqube ebunashe mkema Felix Maka and Raymond Kombe. Sesifika laphana basebenzi kutibona kulabanye benesibadingayo basinika amaresults ethi bafanele. Basebenzi kuthi basethesa umlandi wokwenza udakela.
Kubotshwa inkokheli yebandla le-MDCT yakobulawayo elithumi lasithupha egoqela umsekeli kameya umnumzana Gift Banda phezu kodaba lodlakela oluqhamuke ngempela sonto edluleyo.
Ilontshi le itsho ukuthi omama kuyanini singene kupolitics. Abaningi omama bayisaba bathi politics is a dead game. It is not. Ipolitics yindawo lapha elixoxa khona izinto ezihluphisizwe. Kube selibona ukuthi lingancedisa njani abantu.
Abalwela amalungelo abesifazane eZimbabwe sebephawule umkhankaso wokukhuthaza abesifazane kunhlangothi zonke zempilo ukuba baphatheke kwezombusazwe ukuncintisa kanye lokuyavota kukhetho. Izizalane zeZimbabwe esihlala eSouth Africa zithi seziphilela evalweni ngemva kokuzwa ukuthi umkhuhlane weListeria usubulele abantu abanengi uvela ekudleni okugoqela iPoloni, iRussian sausage lezinye inyama. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amapolisa akobulawayo lamhlanje abophe inkokheli yebandla le-MDC elithumi lasithupha phezu kodaba lodlakela oluqhamuke ngempela sonto lapho kulimele abanye abasekeli baleli bandla. Ababotshiweyo laba babalisa umsekeli kameya wedolobho lakobulawayo umnumzana Gift Banda ungumgcini sihlalo njalo wesigaba sakobulawayo kuleli bandla. Kuqhamuke udlakela emahofisini aleli bandla ngesonto lapho kade kusenziwa umhlangano ngenye inkokheli ebalisa umsekeli kamongameli inkosazana Thokozani Khuphe. Isikhulumeli sebandla umnumzana Obed Gudu lomqoqi wenhlelo umnumzana Bednico Bebe. Bonke laba kade besenza lomhlangano ngabaphikisa ukukhethwa kukamnumzana Nelson Chamisa ukuthi abe ngumkhokheli webandla. Kodwa ababotshiweyo laba bayalandula ukuthi yibo abenze loludlakela lapho okwajikitshelwa amatshe abulala amafastela ezimota lenye impahla kwalimala njalo abanye abanengi. Sixoxe lomlando Ncube omunye obotshiweyo esesitokisini sebulawa Central Police Station lapho okuthiwa bazavalelwa khona okwanamhlanje.
Into eyenzakeleyo ifanele ngamapolitics zentandane. Basebenzi kuthi bafanele mina ilandi nqube ebunashe mkema Felix Maka and Raymond Kombe. Sesifika laphana basebenzi kutibona kulabanye benesibadingayo basinika amaresults ethi bafanele. Basebenzi kuthi basethesa umlandi wokwenza udlakela phakathi komphakathi. Okulicala esibuyalayo thina sithi asikwenzanga lokho. Okusethusayo ukuthi sithe thina sisiza lapha atshela ukuthi hayi lingakali indawo besithole umbiko ovela phezulu. Njalo okusihlukuluzayo ukuthi kulabantu esibotshwe nabo abatshaywe ngu-Abednico Bebe lo uthi nezizuri lo-Alfred Nqube balimele balencwadi zabodokotela balamadokhethi bareportile futhi khona ukuthi batshayiwe. Kodwa ibababothiweyo uBebe uzibuyele wazingenela zantande lapho emapholiseni waziphumela. So kusuka kusikhathazi ukuthi kambe umthetho usungenela yini ukukhetha uhlangothi.
Manje bathi lizahamba nini emthethwandaba?
Kabakasiteli thina sithi mhlawumbe singahamba khona kusasa. Kodwa uyakwazi bayenelisa ukuthola futhi i-directive from above leyo abayitshoyo singahamba.
Kodwa kabalihlukuluzanga?
hayi ukuthi sikhulume zabasebenze khona ukuthi bavophe abantu abadilayo abale abareportileyo beyeke lo mamanga lelo abakhona konoko kuyasihlukuluza kakhulu.
Manje libangaki khona?
Silitshumi lani.
Like lakhulumisana la magqwetha yini? Akhona amagqwetha alimelayo?
Ye, akhona amagqwetha asincedisayo sibili lapho. Into esihlukuluzayo ukuthi ungakhangela bonke ubukhokheli beprovinsi yakobulawayo yibo bubothiweyo. Bonke okutsho ukuthi kambe ubukhokheli bonke bade busilwa lethilijela amatshi.
Akula abavela kwezinye indawo ababothiweyo ezingasokobulawayo?
Hayi, babophi ubukhokheli bakobulawayo bonke.
Hello ke umnumzana Mlandu Ncube isiphatha amandla sebandla le MDCT njalo engukansela wedolobho la kobulawayo ubexoxa le studio 7 ecingweni esestoksini sebulawayo Central Police Station. Abalwela amalungelo abesifazane sebephawule umkhankaso wokukhuthaza abesifazane kunhlangothi zonke zempilo ukuba baphatheke kwezombusazwe ukuncintisa kanye lokuyavota kukhetho olubizwa ngokuthi yi-50-50 Advocacy Campaign and Women's Manifesto. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Abesifazane bakhuthazwe njalo ukuba base uhulumende idale lephalamende kanye labamabandla ezombusazwe lezinye inhlangothi zemphakathini emthethwandaba ukuzethesa umlando wokwehluleka ukulandela iziqondiso ezikusisekelo sombuso ezijonge ukuthuthukisa abesifazane elizweni. Bewuhaya ingoma eziphezulu kokuphatheka kwabesifazane kwezombusazwe lezinye inhlangothi zonke zomphakathi emhlanganweni owenzelwe ehoteleni ye-Harare International Conference Center, HICC, okwethulwa lumkhankaso kuyinyanga yokunanza imisebenzi yentuthuko yabesifazane ekaMbimbitho. Obe ngumhlonitshwa kiwo umlawuli wedale lephalamende, umnumzana Jacob Francis Mdenda, uthi uqakathekile ukuba abesifazane baphakame balwele amalungelo abo agoqela ukuphatheka kwezombusazwe.
Lapha ngisho ukuthi omama kumele baphakame babe sentendeni yombuso ekukhokheleni eParliament, ekukhokheleni kumahlandlo wonke aqondane lokubuswa kwelizwe. Yikwesilitshoyo lapha. Yikho-ke sicela ukuthi omama basebenze nabobaba ukuze bathuthukise impilo yabo ekukhokhele njengobomama.
Umphathi ntambo obona ngezabesifazane labasakhulayo unkosikazi Sithembiso Nyoni uchasisa ukuba kungani uqakathekile umkhosi walamhla lapho okuphawulwe umkhankaso wokukhuthaza abesifazane ukuphatheka labo kwezombusazwe.
Ilontshi le itsho ukuthi omama buyanini singene kupolitics. Abaningi omama bayesaba bathi politics is a dirty game. It is not. It politics yindawo lapha elixoxa khona izinto ezihluphisizwe libe selibona ukuthi lingancedisa njani abantu. So ilontshi le iqakathekile, ibiza omama bonke ukuthi babuye bazejoyina i-decision making.
Umsekeli kamabhalane wedale lephalamende unkosazana Helen Dingane ulandisa ngokufuqe abohlangothilo besifazane edale lephalamende ukuthi basungule umkhankaso.
Omama ikakhulu i-Women's Parliamentary Caucus bakubona sokudingakala ukuthi njengoba sesiza kuya kuma-elections this year bebona ukuthi abasoze benelise ukufika ku-50-50 representation ukuthi balingane labesilisa. Basebebona kungcono ukuthi beqalise ukuthi bekampeyinele ukuthi kube le 50-50. Yikho babhala i-manifesto le ukuthi omama bayisebenzise to advocate ukuthi omama balingane labo baba kuma-elections abuyayo konke awe-parliament lawe-local government.
Omele abakhubazekileyo edale lephalamende usenator Anna Shiri uthi lumkhankaso kakumelanga uchiye ngaphandle abesifazane lamantombazane akhubazekileyo.
Lapha sithi abakhubazekileyo bomama labo ngabafazi labo labomama labo kabanikwe isikhundla ku-50-50 abakhubazekileyo lapha eZimbabwe yi-15% yabantu bonke beZimbabwe. So sina sithi ku-50% leyo kakhube i-15% kaibe reserved for abamama abakhubazekileyo ukuthi sonke sihambe ndawonye, sonke siphumelele njengelizwe leZimbabwe. So bomama abakhubazekileyo labo sifuna ukuthi babe phakathi kwe-50-50.
Abesifazane laba abakunhlangothi ezehlukeneyo zempilo bathembise ukusebenzelana ukuthuthukisa imikhankaso enje esithe yaphawulwa egoqela owe-Women's Manifesto, Women's Election, The Pledge kanye lowe-50-50 Advocacy Campaign. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama magagasi ethu athi 909 medium wave, bu short wave 4930, 6065, 15460 laku 13860 kilohertz.
Izizalane zeZimbabwe esihlala kule South Africa zithi sezidlela evalweni ngemva kokuqhamuka komkhuhlane we-Listeria osubulele abantu abafika amakhulu phose amabili uvela ekudleni kwenyama ethengwa vele isilungele ukudliwa efana le-Poloni lama-Russian sausage. UBenedict Nhlapo sipha lolu daba ese-Johannesburg kwele South Africa.
Iningi labakhulumela Studio 7 bathi besabele ukuthi umkhuhlane we-Listeria kungenzeka sebelawo loba bazawuthola njengoba ukudla okutholakala kikho igciwane elibangela lomkhuhlane yikho abakudla phose nsuku zonke. Enkulumeni ayethule kwabezindaba izolo umphathintambo ogatsha lwezempilakahle umnumzana Aaron Mutswaledi uthi inhlolisiso esenziwe ikhombisa ukuthi umkhuhlane we-Listeriosis uvela ekudleni okubalisa i-Poloni, i-Russian sausages, Vienna's, lezi nyama ezithengwa vele sezilungele ukudliwa kwatholakala njalo emagumeni amankampani athile enza lokhu kudla.
We advise members of the public to avoid all processed meat products.
Kuthaza umphakathi ukuthi ungadli inhlobo yalezi inyama ezithengwa vele sezilungele ukudliwa. Kufanele bame ukudla lezo nyama.
Lokhu sekulethe ukwesaba kakhulu kuzalwane zeZimbabwe kwele South Africa. Unkosazana Mesimbundla uthi besabele kakhulu abantu ababo.
Ingethuse kakhulu lami nginje ngoba abantwana bethu uma beye esikolweni sibalungiselela lokho kudla, amapaloni abo, maviana, ochizi, okuyizinto kakhulu ezidlula ukwenziwa ukuthiwa zikulungele ukudliwa, okuyikuthi impilo zabantwana zisengozini kakhulu.
Esinye isizalo seZimbabwe umnumzana Greatman Mkhwebu uthi sebesesaba ukudla loba yiphi inyama.
Sesesaba ukuthi sithenga ukudla ngoba asikhona ukuzilimela sifuye isiphile emashop. So le nto mpela ingathi letha ukwesaba ukukhulu. Mina njengami sengisesaba vele. Njalo ngicwayisa abantu lani qaphelani bantu, umkhuhlane ungene sizophela ngokudla okhiqizwa leyo mashop. So themba bantu ngoba sithembekile amashop kanti wasibulalayo futhi.
Kusenjalo iZimbabwe sethule umgoqo ovimbela ukuthengwa kwenhlobo yalezi nyama kwele South Africa ngenjongo yokunqabela ukungena kwalo mkhuhlane elizweni. Kodwa ke sizalo seZimbabwe kwele South Africa umnumzana Sifiso Khulumane ukuthaza uhulumende ukuthi enze okuphezulu kwalokho.
Health Department sicela ukuthi iguquzele ngokusemandleni ukusiza umphakathi ukuze bephephe kule inkinga emalokishini, emathownship, emasuburb abantu bazi ngokusheshsha ngoba impilo is very important. We live life once. Please siyacela uhulumende.
Ngokwamanje uhulumende wakwele South Africa uselaye ukuthi imihlobo yonke yalezi nyama ibuyiselwe ezitolo nazo zibuyisele lapho enziwe khona ukuze ichiswe ilahlwe. Igcwane elibangela lomkhuhlane litholakala kakhulu kwezemvelo ezibalisa umhlabathi, amanzi, isihlahla, inyama nokunye sikuthola ezinyamazaneni, ezithelweni kanye lempideni. Okwamanje kwele South Africa usubulela abantu abaphose bafike amakhulu amabili 180 wahlasela abaphose bafike inkulungwane eyodwa. Melesuro 7 Johannesburg kwele South Africa ngingu Benedict Nhlapo.
Ukusigaba sesibili senhlelo lapho esikhangela ukwenzakala kubandla leMDCT lamhlanje. Abanye abantu babona ngani imfakamnumzana Morgan Tswangirai yadalela ibandla alikhokhelayo alikhokhele okweminyaka edlula elithumi lasikhombisa ubunzima besithi ibandla leMDCT lahle langcwatshwa laye ngoba wehluleka ukulimanyanisa ngomnyaka ka-2005 ngesikhathi sokuhlubuka kukamnumzana Welshman Ncube labanye ayisungule labo ibandla leMDC. Okuninga sikuzweni ku-Anastasia Ndlovu esiphalo ludaba ekobulawayo.
ELeZimbabwe liphakathi kokulungiselela ukhetho njalo abantu lokhe besabhalisela ukuvota loba nje sekuqhamuke ubudlwangudlwangu ebandleni leMDCT osekuchiye iningi labantu lisola kakubi lezi zehlakalo zodlakela njalo abanye basola yena umuyi uMorgan Tswangirai obekhokhela leli bandla bethi ukungalandeli isisekelo sombuso kungabe kuyikho okudale ingxabano esele imemetheka esedlule. Langesikhathi esaphila uMongameli Tswangirai bekusiba lobudlwangudlwangu ebandleni kuze kuchaywe omnumzana Welshman Ncube, onkosikazi Priscilla Misehirambu iMushonga, onkosikazi Trudy Stevenson labanye, kodwa khathesi busuke badlodlomala sebubhekiswe kumsekeli wakhe unkosazana Thokozani Khuphe. Okhankasela ukuba lilunga ledale lephalamende ebulawayo South, umnumzana Joshua Mzacangulube ulandisa imbali yobudlwangudlwangu ku-MDCT.
Ube ngasomkhokheli oqotho ngoba yena vele ngokwakhe kazangalandeli isisekelo sombuso webandla labo. Njalo uTswangirai ngumuntu ade ngontando kayiphikisa. Ungakhaya isikhathi kuphuma owelshman kuphuma labo Gibson bebanga into aqedakaliyo ube ngafuni ukuphikiswa. Khona okwenzakalayo yikho kutshengisela ukuthi yena ade yikho khona sokuphuma sobala ukuthi akade kwenza khona owaya ama-radical abantu bechabantu into esiphuma ngobukhokheli bakuthi bekungasobukhokheli ade kulobuqotho phakathi.
Umkhokheli weMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo uthi uma ekhangela imbali ye-MDCT umuyi uTswangirai ubengahlukananga lo wayengumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe.
Uyadanisa ukuzwa abantu beZimbabwe beqamba amanga ikakhulu labo abakubandla likaMorgan Tswangirai elalikhokhelwa nguMorgan Tswangirai besithi yena uTswangirai ube ngumuntu othanda ukuthula lokubambanisa abantu. Kusukisela kwasekuqaleni uMorgan Tswangirai ngazange abe ngumuntu obambanisa abantu. Simbone sehlukanisa abantu kusukisela ngo-2005 kulandela izehlakalo zonke ezigoqele ukufika lapho kwathiwa khona uWelshman Ncube ngo-2005 eHarare kuzochawa uMakhuphe kobulawayo kuzofika lakathesi langemva kokuthi eselanda ukufa lapho esabona efaka abo-vice president ababili abagoqela uMzori loChamisa.
Evumelana labanye unkosazana Abigail Mupambi olwela amalungelo oluntu uthi abe-MDCT kumele bazibuthe ngoba ubudlova ababenzayo bulakho ukuphazamisa ukhetho esibhekane lalo.
The late MDCT leader ubaba Morgan Tswangirai contributed kakhulu kusituation yonale esibonayo u-MDCT by adding ama-vice president amabili. But also kuqakatheke kakhulu khathesi kunje yikuthi imuli ye-MDCT babheke phambili babona ukuthi i-MDCT is a major player in the alliance. Bona ngokwabo bayalida nge-example eyokubambana. Umama uThokozani Khuphe lo baba uChamisa khathesi as things stands yibo okumele bathathe i-equal responsibility of uniting the party.
Isikhulumeli sezaphu umnumzana iPhithule Maphosa uthi okwenzakala ku-MDCT yimpumela yobukhokheli bukamuyi obulakho ukuphazamisa hashi umanyano we-MDC Alliance kuphela kodwa izwe lonke jikelele.
Okwenzakala ebandleni leli kusobala ukubana ubaba uTsvangirai wehlulekile ukutshengisa ubukhokheli bakhe isikhathi sonke engumongameli webandla leli kuze kwefika esikhathini esithiya wehlulekile ukubutanisa abantu abamlandelayo ebafake ndawonye njalo lokho kuzaphazamisa amalungiselelo okhetho hayi kuwalayensi kuphela kodwa elizwe lonke leli ngoba ubudlwangudlwangu loba sebebutshengisa buzaaffekta abantu bonke eZimbabwe jikelele njengoba sesiqalisile ukubona abantu belimazana nani.
Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Thamani Ncube uthi uhlupho olukhona yikuthi eAfrika sakhela amabandla emuntwini nanko ibandla leMDCT kungathi langcwatshwa lowaye ngumkhokheli walo.
Uhlupho esinalo kwezombusazo weAfrika kumbe oweZimbabwe yonke jikelele esesilubona seluvela kathesi kwiMDC yikuthi khona sakha amabandla phezu kwabantu abantu labo nxa bengasekho amabandla lawo ebeseswele ukuthi khona aqhubeka njani.
Ubudlwangudlwangu obuku-MDCT sebuchiye umhlaba ubambe owangaphansi lamanye amalunga aleli bandla ayanyekile okwamagama ngoba iningi belikhanyelele ukuba lizavusa ilizwe abantu baphume ebuzimeni bombuso weZANU-PF. Umlawuli wedale lePhalamende leZimbabwe uHonorable Jacob Mudenda namhlanje emhlanganweni labesifazana abasuka kunhlanganiso ezehlukeneyo lamanye amalunga edale lePhalamende uthe ngabe kuyenzeka bekuza kuba kuhle ukuthi umuyi uTsvangirai avuke abone okwenzakalayo kodwa isisekelo sombuso yiso esingamela ngoba nyeke asavuka. Ngimele iStudio 7 koBulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Siyabonga Mandlovu. Leso bekuyisigaba sesibili senhlelo ezinhlanu lapho esikhangela ingxabangxoza esiyehlele ibandla eliphikisayo ele MDCT ngemva kokubhubha kamuyi umnumzana Morgan Tsvangirai okhokhele leli bandla okweminyaka phose elithumi lathoba minwembili. Lingakhuthwa isigaba sesithathu salolu hlelo kusasa lapho esikhangela ukuthi kuyini okungafundwa inkokheli MDCT ngobukhokheli obulohlonzi bukamuyi uDokotela Joshua Mqhabuko Nkomo owamanyanisa uZulu wonke weZimbabwe ngesikhathi sakhe.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Mina ngumayikhobe umsakazi weStudio 7 ngitshe ngithathe leli thuba ukulinxusa lonke ukuthi lingene kuhlelo lobasakhulayo olwethe connection ngo8 ntambama lamhlanje kuhlelo sixoxa ngokuthuthuka kwabatsha sibona ukukhethwa kukaMnumzana Nelson Chamisa ukuthi akhokhele ibandla leMDCT njalo abe nguye ozamela umanyano weMDC Alliance ukhetho lwalonyaka encintisana nalomongameli Emmerson Mnangagwa lokhu sekulethe idlabuzane abasakhulayo beZimbabwe ukuze bafise ukuba sezikhundleni zaphezulu kunhlangothi zonke zempilo ngaba kwezombusazwe kwezamabhizimusi lezinye. Uyakujabulela na ukubona osakhulayo esiba lesikhundla esiqakathekile kanjalo? Kuyakunika idlabuzane na lokuba lesifiso sokuthuthuka lawe? Nanti thuba, ngena kuhlelo usitshele. Thumeza inombolo zakho zocingo kuWhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318. Ungasixhuma njalo ekhasini lethu elevoandebele enkundleni yokuzilibazisa lokukhulumisana eyebolenjini kuFacebook.
Agesizwe udaba luveza umbono kahulumende weMelika.
Amalwecatsha awe-ISIS kwele Syria lakwele Iraq asehlulwe ngamabutho akwele Iraq Syrian Democratic Forces lomanyano we-Global Coalition to Defeat ISIS. Izigodlo zamalwecatsha la sezibhidlikile kuthi ke njalo lohlelo lwabo lokuthatha ngodlame umhlabathi wamazwe atshiyeneyo soluvinjwe ngamabutho. Wodwa ke lokhu akutsho ukuthi amalwecatsha la asephelelwe ngumphako. Lokhu ezimisele ukukhahlameza abantu emhlabeni wonke jikelele. Obona ngezokulisana lamalwecatsha u-ambassador Nathan Sales wakweleMelika usanda kutshela umhlangano ohlulisisa ukulisana lamalwecatsha awe-ISIS ukuthi amalwecatsha la asedinga ezinye indlela zokulwa njengoba ebhuqwe ngamabutho kwezokulwisana ngezikhali ezijeneyo. Uthi ukulisana le ISIS akupheli ngoba zokungena kwelinye ihlandla njengoba amalocatha la asebuyela emazweni achiyeneyo efuthelene njalo edlelana lezizalwane zamanye amazwe lapho ahlasela khona engekho enkundleni zokulisana ngemibhobho. Uthi kulabantu abaningi abafisa ukulwa labo hulumende babo besemakhaya abo bengazange baye kwele Iraq, Syria lamanye amazwe aziwa ngokuthi athandwa ngamalocatha. Uthi lokhu kutsho ukuthi sokumele balwisane lamalocatha emphakathini, kuvezelwane imibiko ngasese, kukhulunyiswane ebulenjini be-internet njalo kwenziwa okunye okuningi okokulwisana lamalocatha la. Wonke lokhu kungenziwa kusetshenziswa iziqondiso zomthetho owethulwa yinhlanganiso yamazwe wonke omhlaba jikelele obizwa ngokuthi United Nations Security Council Resolution 2396. Kunengi okwenziwa ngaphansi kweziqondiso lezi okugoqela ukuba logwalo olujulileyo olulamagama amalocatha, ukuvalela entilongweni amalocatha lokuvimba imali okumele isetshenziswe ngamalocatha.
Lolo ke bekuludaba luveza umbono kahulumende wele Melika. Ukuvinjwa kokuthengwa kwenyama ephekiweyo efana lamasochisi lepoloni okuvela eSouth Africa kungaphazamisa na umnotho welizwe leZimbabwe. Ele South Africa kunye leZimbabwe aphansi kwezivumelwano zokuthengiselana kumanyano weSADC awe SADC Free Trade Area. Ukumiswa kokuthenga inyama lokhu sekuthiye usomabhizimusi abaningi abathengisa inyama leyi sebethenga elizweni leZimbabwe lapho ebikwa ilentengo ephezulu kakhulu kulaleyo eSouth Africa. Umkhokheli wenhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe eziphila ngokuthenga emazweni zithengisa elizweni e-International Cross Borders Association, umnumzana Dennis Juru, uthi ayisatholakali linyama ezitolo zeSouth Africa kulandela isinqumo sikahulumende.
Sitshelile amalunga ethu thina ukuthi bengathengi izinto lezi ezifana nabo sausages, ama rations, lokunye okulistile ezingavunile ezicabangelwayo ukuthi zingayenza ukuthi umkhuhlane lowo ubambe abantu. So iqiniso umkhuhlane lowo ukhona plus abantu bayafa, abantu bachiya plus isupply yakhona vele ayisekho vele.
Ele Zimbabwe libe ngelinye lamazwe angumakhelwane beSouth Africa agoqela iMalawi leMozambique asemise ukuthengwa kwenyama yakwele South Africa kulandela ukuqhamuka komkhuhlane weListeria. Ingcwethe ecubungula izenotho umnumzana Rejoice Ngwenya uthi mpela umnotho weZimbabwe uzaphazamiseka kancane kulandela ukumiswa kokuthengwa kwenyama.
Ya umnotho vele nxa uqondane lempahla ezithengiswa ngaphandle ezithengiswa ngaphandle kwelizwe lezimpahla ezingena ngaphandle kwelizwe vele kuyaphambanisa ngoba abantu ama-business persons bana baye bevele beqondane lokwenza imali lama-commodities akhona. So ngibona ngathi ye kuqakathekile ukuthi uma kungaba lo mkhuhlane kubhanwe kodwa ye kuyaphambanisa.
Umkhuhlane weListeria lo waqala nyakenye kwesinye isikolo seSoweto kodwa kwathatha inyanga ezimbalwa ukuthi kwazakale imbangela yawo lokuthi uqhamuke ngapi. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani kesikhangele inhloko zendaba ebezilazo. Kumotshwe inkokheli yebandla le-MDCT kobulawayo elithumi lasithupha ebalisa umsekeli kameya umnumzana Gift Banda phezu kodaba lodlakela oluqhamuke ngempelasonto edluleyo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi lalelani ke iStudio 7 Live Talk.
Libonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilan.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.